siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuMabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association ithi ilungiselela ukukhulumisana lohulumende ngohlelo lokuthi abantwana befungiswe ekuseni nsuku zonke esikolo. I-National Pledge yena engazange avumelane lomphakathi ngalolu hlelo. Abasekeli bamabandla aphikisayo agoqela ele-MDCT bathi belokhu bencitshwa ukudla okwabelwa uZulu olambayo ngohulumende eBhinga. Induna sezikhuthazwe ukuthi zihloniphe isiqondiso sikahulumende esokuthi zingavumeli abantu abathi bakhupha abathakathi ezigabeni zabo ngoba bebangela ingxabano. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungamela inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta ithi ilungiselela ukukhulumisana lohulumende ngohlelo lwakhe olokuthi abantwana befungiswe ekuseni nsuku zonke ezikolo. I-National Pledge yena engazange avumelane lomphakathi ngalolu hlelo. Isiphathamandla seZimta umnumzana Richard Gundani uthi bazakhulumisana lomphathintambo obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dokora emhlanganweni wabo omkhulu oye-conference eVictoria Falls ekupheleni kwayonale inyanga.
Udaba olwe-sesike sanobeka ku-National Executive Committee eZimta eZimbabwe Teachers Association kuliviki edlulileyo. So-ke kasikaqedisi ukuthi sikhethe umsebenzi wangkhona. Kodwa into ephumayo esobala yikuthi kanti kungani isikuplekile isingani iba yiprayer ukuthi nxa isikhuluma lo ukuthi ogodi njaninjani sokungani isiyakhuleka. Kanti abantu bonke abaseZimbabwe abantwana bonke abafundayo bayakhuleka ngaleyo ndlela na. So yiwo umbuzo obuyayo ukuthi umuntu wonke i-constitution yeZimbabwe nxa ikhuluma iyakhuluma yini ukuthi umuntu wonke kumele ukuthi akhuleke ngaleyo ndlela. Ngingakhangele siyabe sibona ukuthi esikole laphana kulabantwana abajiyeneyo abanye-ke bangaba ngama-Muslim, abanye babuya baba ngama-Christians, abanye babuya labo bakhuleke ngendlela zabo ezijiyeneyo. Isileji kakumelanga ukuthi ibe yiprayer ukuthi kube sokuqina esikubonayo ezikolo abanye abazali bayabuya besithi kanti indaba selisenza ukuthi abantwana bakhuleke ngaleyi ndlela ngase beyenza iskuplet.
Ye, ngezinye indlela njengoba kubhaliwe ukuthi ugodi umlimu lo mvukela le chimurenga libona ingane abahlanganisanga wonke umuntu lapha.
Kuhlangene umvukela le chimurenga lokho kurayithi. Kodwa into abantu abayiqondayo ukuthi kanti ukukhuleka lokhu hhayi singakubuki phakathi khonapha. Ngasikhulumeni-ke ngomvikela, sikhulumeni phela ngechimurenga, sikhulumeni phela lezinto eziqakathekile umuntu wonke owalapha eZimbabwe.
Belisathili lo munye umbono ngalolu daba?
Yes, omunye umbono kwethu into ethiwa yisikuple, i-national flag, yinto eqakatheke kakhulu. Nxa iqakatheke kakhulu kumele ukuthi umuntu wonke omele ukuthi abantu bonke bavumelane ukuthi okuzabhalwayo kupuleti yikuphi. So into ekhona lapha yikuthi ipuleti kakumelanga ukuthi ibhalwe ngabantu abalutshwana abaphezulu. Bebe sebeyiletha ukuthi abantwana bonke laba balisi bonke bayisebenze leyo puleti. Kodwa-ke kumele ukuthi abantu baqale bavumelane ukuthi esizakubhalayo kupuleti yikuphi ukwenzela ukuthi-ke sibe le national puleti enjani. Ngoba lapho kuqakathekile ukuthi ipuleti sibe khona. Abantu kumele ukuthi bavumelane abajiyeneyo bahlale phansi ama-stakeholders wonke bavumelane ukuthi iplate esifunayo so sizabe silokho sikusebenza-ke kulinyanga sithethe umsebenzi le-conference esizayo yenzayo e-Victoria Falls inyanga le aka-April iphela.
Lo umnumzana Richard Gundane isiphathamandla seZimta ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abasekeli bamabandla aphikisayo agoqela ele NDCT bathi belokhu bencitshwa ukudla okwabelwa uZulu olambayo ngohulumende eBinga. Umgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mkombwe olilunga le-MDCT uthi kufanele kubandlulula lokho kuphele ngoba kulendlala esabekayo kulesi sigaba.
Indlala eseBinga kuthiwa nje singesakithi, kuthiwa umangulo laleziko, abantu balambile, abantu ngabafunanga. Kodwa njengokwazi ukuthi isisekelo sombuso sithi sona uhulumende obusayo kumele anike abantu abalambileyo ngesikhathi esiyiso. But into emangalisayo sibona ukudla sekuhamba ngezinduna, sekuhamba labaswabhuku, sekuthiwa yibo asebethwala ama-register abantu abalambileyo. Unduna ngosenguwe okuhamba ngendaba yesikhafu endo ekugcineni kuyatholakala abantu sebephiwa ngamathikithi ezami.
Abe-MDC la amanye amabandla aphikisayo kabakuthole.
Ya abanye ngabakutholi ngoba bona into yabo eyabehleliwe nkomo ngoba ikhanya into yabo iyabilungisiwa isuke ema-ofisini yabo. Yebo bona sebakhiphe ukuthi ukudla kuhanjiswe ngabokhansila sewuhanjiswa nezinduna. Njengoba wazi ipolitiki yeZimbabwe ukuthi onduna beZimbabwe ngonduna zami.
Lokho yikudla kukahulumende okwenhlanganiso ezizimeleyo kufana labo World Vision, labo World Food Program, akukalifinyeleli yini?
Ya kuyakhanya iyendi ze but sekuphelile ngoba kuphele ngoMarch. Sibe silabo o-Lead Trust besebenza ndawonye labo World Food Program, labo KMTC, labo Save the Children benika imali yama-cash transfers kuma-beneficiaries abo bayathatha through ama-eco-cash. Kubo ukudla kube yalenhlanganiso kuphose kube ngcono ikuthi nje kuphela osabhuku kuyabe sebeyibo abafaka abantu babo ngendlela engasiyo ngoba osabhuku yebo abayenza i-list yabantu abasemabhukwini abo. So abahouseholdi lona uyathola ukuthi yabe sefakwe kunhlelo yabo njengezami.
Umnumzana Dube Mkombwe ngumgcini sihlalo weBinga Rural District Council ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekhonale eBinga. Induna uChief Gambu Sithole weCholocho usekhuthaze ezinye induna elizweni ukuthi zihloniphe isiqondiso abasiphiwa nguhulumende esasibhalwe kuphetshana lesecular esokuthi bengavumeli abantu abazithi bakhupha abathakathi ezigabeni zabo.
Sanikwe enye secular eyayisitsho khona lokhu ukuthi hayi machief kulabo otsika mtanda lapho singabavumeli ezigabeni abathi bazokhipha isinto bethathela abantu ezinkomo lingabavumeli. But amanye ama-chief ayakwenza khona lokhu abayabavumeli. Uyabe usuphambanisa ama-rights abanye abantu khona. Kumele sikunanzelele khona lokhu njengezinduna. Of course umsebenzi wethu ngowokukhuza olapho konakele khona. Ama-chief alo msebenzi omkhulu wokukhuza. Abanye futhi ama-chief siyakwenza ukuthi khona sikhiphise abantu ngenkani amabele kumbe imali yokunika labana abantu abaya enjelele. Abantu abangamaKristu kakuhambisani lenkolo yabo khona lokho. So babe bekwenza uyabe usubawonisa because babe sebekwenza bengakhululekanga. Wena njengenduna kumele ube ngubaba wabo bonke abantu. Ube ngubaba wabakhonzayo, ube ngubaba wabanjani, wabahamba enjelele abagcina amasiko. Bonke ngabantu abakho kumele ubagcine ngokulingana ngokufanana. Uzwe isikhalazo salwana okhonzayo, uzwe isikhalazo salwana ohamba enjelele, ukulalele konke.
Okwabothika Mthanda kubhahile yini eCholocho?
Kwezinye izinduna bagcwele, mina kimi vele ambafuni, ansoze ngabafuna loba nini, yambaxotshe kabakho. Mina kimi usebhuku othi yena obizothika Mthanda ngingakwazi. Kimya uyahlawuliswa kini. okunye kungabe kuliqiniso but basebenzisa ukwethusela ungethusela bakunathisa eminye imithi ugcina ungasaboni kahle usuphunguvuma okunye ungananzele lapho abadlule khona abachiya kulokuxabana yabe selicabana selikhangelelana ukuthi lwana uyaloya lwana unyenyuka lwana unjani lwana unjani. Baqede lapho bathatha inkomo zabantu bayazithatha inkomo zihle zithengiswe khona lapho ungatshela amapholisa abathathi action babe bezoxabanisa abantu bami. Umuntu nxa elensolo asithi kumbe kufiwe thina sikwazi ukuthiwa umuntu wayebhika ibhatshi ahambe ayitshaya ingcwaba kusekwaya ngaphi khona lokho right kuzathiwa umuntu nangu nguye olenyoka esigabeni inyeko yangikhona kayikhitshwa kakhulu bakhangela izakhamizi abahluphekayo ogogo abangasakwanisi ukuzikhulumela yibo abathagethwayo kumbe ungaba isikhulu sokuthiwa ule something bangabuya bakothusele nelawo futhi ulesintu sakho siphilayo kubantu baphila balesintu sabo abasiphilayo ususethuselwa unxenyule ulezihlahla zakho ontolwane ezingayisizo ezimbi ezokunathi izihaqa sokuthiwa nazi yimithi le akutshela abantu ukuthi lo ngwani lo ngwani lo ngwani ngokubulala lo ngwani lwana.
Leyo yinduna uChief Gambo Sithole weCholocho obekhuluma ecingweni leStudio 7. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet ukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo abangasebenziyo kobulawayo iBulawayo Unemployment Youth Agenda umnumzana Zenzo Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Siyabonga Nkomo, siyakumukela lathi ba.
Lumi njani udaba lokusilela kwemisebenzi kulezi nsuku?
Nkomo, elizweni esingakutsho ukuthi kakutshintshanga lutho, isimo lokhu sesala sisehla, lesimo lokhu sesala sisiba nzima kubontanga. Ontanga bakulezi nsuku sebeyibona asebeziqhatha ngokuthengisa i-airtime yamafoni and lokuthengisa esingathi izithelo ama-fruits. Lakho khona lapho nje besenza njalo Nkomo, ama-fruits akhona azothengwa ngobani kungela msebenzi ngoba laba asebe sithi bengabhodabhoda bethole ukuthi bethole imadlanyana laphana nalaphana sebegcinela izimali zokuthenga ukudla okuqondileyo endlini sebebalutshwana kakhulu laba bathenga ama-fruits esingathi kuma-vendors laba kungena ku-vending labo sebebalutshwana ngoba akusela bantu abathengayo izithelo zabo. So esingakutsho Nkomo, njengabontanga obulawayo noma ngingathi izwe jikelele kunzima kakhulu, kunzima elizweni leZimbabwe.
Ekhulwini ungathi bayisilinganiso esinganani abasakhulayo abangasebenziyo kobulawayo?
Singathi kobulawayo 95% yama-youth akobulawayo awakho emsebenzini. Yikho sokwande lobubi obuningi oso singathi ubusela sokwandile. Labo sisi bethu laba abancinyani nabo sebezama ukuthi beziphilise ngendlela ezijiyeneyo esesithi nxa sesukukhangela thina kuyindlela egcina sebezingenisa engozini yomkhuhlane yakulezi nsuku HIV and AIDS ngoba most singathi 95% of ontanga abasebenzi and nxa bengasebenzi indlela zokuthi beziphilise sebezidinga ngendlela eziningi eziyingozi.
Ngakho abaningi sebengamasela njalo abanye sebethengisa imizimba.
Ngokunjalo Nkomo, abasela nhloni nangakho ukuthengisa umzimba ngoba uyamuzwa umuntu ethi ma unganikeza okokudla angeke ngenze lokho. Ilizwe limi kubi Nkomo, limi ngamazwane ilizwe, akulanto enhle eZimbabwe. Ungezwa umuntu esithi uhleli kuhle ukuthi uthi umuntu lona esingathi uyabeselisela sekulilizwe lamasela leli.
Lilo hlelo lokusebenza endaweni zikaZulu ezifana lezibhedlela lilungisisa lapho konakale khona kungelambadalo, akusichazisele ngohlelo lolo.
Esikuchoyo baba Nkomo, njengami mina uzenzo engasungula le inhlanganiso, sathi silenjongo yokusungula le inhlanganiso kwakuyikuthi senelise ukuncedisa ontanga ngesithu esingathi behavioral change ukuthi bezame ukuzitshintsha bezikhiphe isimweni lesengikhulume ngaso sokuthi noma imisebenzi ingekho kodwa bengazingenisi ezingozini zokuthi bethengise umzimba noma umsebenzi ungekho bengazingenisi engozini yokuthi bebe ngamasela sakunanzelela ke ukuthi nokuqhakathekile ukuthi sibuthelele ontanga sikhulumisane nabo sibabonise ukuthi noma umsebenzi ungekho kodwa kukhona okungabayenza behlale bengabakhutheleyo besibabhizi esigabeni ukuthi labo bebonakala ukuthi ngabantwana abanomkhumbulo ama nesifiso sokuthi besizwe labo besize ngoba nxa sasasihamba sisiya yenza esingathi umsebenzi wesigaba ngesilungu esingathi community program esiyenza phakathi na kwesigaba ukuthi sincedise njengempilo buya yahamba empilo yabona ukuthi omama bethu osisi bethu babelethela emahodini angani asahlanzekanga sakwanisa ukuthi sikhulumisane nabanye laphana ukuthi sincedise empilo sabe sisiyapenda impilo kwaba ngokunye okuyingxenye esathi ngcono sincedise phakathi kwesigaba sibonakale njengabantwana ukuthi ibuya asonhlanganiso ezofundisa abantwana ukwenza into ezimbi kodwa inhlanganiso ezofundisa abantwana ukuthi beziphathe kanjani njalo bencedise kanjani ukuze labo bancediseke bebonakale phakathi kwesigaba ukuthi ngabantwana abazibuthilela bazakhilela
umuntu ongasebenziyo nyoni umkhombisa uthini ngokuthi liyesebenza esibhedlela kungelambhadalo yena elambile efuna imali yokuziphilisa
umsebenzi onzima ngoba omunye uze kutshela esithi ngizathola ngoba njengoba ngitshilo ngathi osokukhuluma kakhulu kusesiswini abantu sebekhangela into eziyesiswini bakhona abakuzwisisayo lokho abakuphatha njengento eqakathekileyo bebekhona nabanye abangakuzwisisiyo kodwa njengebuya ibulawa unemployment youth agenda sinendlela sile maqembu atshiyeneyo esingathi akhangele ontanga ukuba ncedisa ngokubanika imibono eqakathekileyo ukuzama ukubakhombisa ngendlela yokukhalipha ukuthi noma engabe ehlele engahamba ngowancedisa esigabeni kodwa usizo uzalithatha ngaphi umsebenzi uzawuthatha ngaphi kodwa mhlawumbe ngokubonakala ephakathini komphakathi engomunye ophathisayo mhlawumbe ancediseke ngoba sihlangana nabantu abanengezindlelela ngoba njengobona sisho nje kanje ukuthi maningi miningi imisebenzi yesigaba esesiyenzile eton group i-TP hospital emthunzini wethemba Children's Home entembeni old people's home lapho hleli khona abadala asebegogekile laba sebekhulile lempilo lematopo endaweni ezijineyo ematopo research lalaba abanye abagogekile kuma handicap homes sizama ukuthi incedise laba abagogekile bezibona ukuthi ngabantu phakathi nabantu ngoba ngama youth lapho ngontanga njengathi
hayi isikhathi sesesidliwe ngomangoye mnumzana Nyoni muhle njalo uyabukeka umsebenzi wenu liqhubekele injalo
siyabonga Nkomo
veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mqondisi wenhlanganiso yebulawayo unemployment youth agenda umnumzana Zenzo Nyoni asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngentungameli Nkomo
Sibonge uNtungameli Nkomo Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha ithi ilungiselela ukukhulumisana lohulumende ngohlelo lokuthi abantwana befungiswe ekuseni nsuku zonke ezikolo olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.